Sikhuluma nje namhlanje amanzi emalokitini amanengi besingathi emalokitini wonke kawakho. Izolo ake ahamba kwasokusithi ke ntambama aphenduka kwezinye indawo njalo kawasaphendukanga. Khonokana kubangela ukuthi abantu babe bangasakwazi ukuthi benzeni ngoba laba kade sebekhelele bazitshela ukuthi amanzi sephendukile bagcina bewasebenzisa. Khathesi sikhuluma nje amalokitshi phose wonke kawala manzi.
Balethile yini inkonxa zamanzi ukuthi abantu besebenzise? Njalo lani liyabona ukuthi njengoba kubajumile, mhlawumbe akukho okunyade bengakwenza.
Imbangela yokuvalwa kwamanzi ingaphezu kwamandla ekhansili ngenxa yokuthi ukuswelakala kwamandla kagetsi ezindaweni ezijeneyo ezigoqela incema, ifenili leDorchester enyama yendlovu yikho kwenza ukuthi amanzi avalwe ngenxa yokuthi ukupontshwa kwamanzi kakusenzakali njalo amanzi okumele ageziswe abuye ezindlini kakusenzakali. Esikukhuthazayo ke ukuthi ikhansili nxa kuzaba lezinto ezinjalo mbe nxa isibona izinto ezinjalo ifake umbiko masinyani ebantwini kwenza ukuthi balungiselele. Okwesibili, baletha amanzi ngamabhawuzi ebantwini kwenzela ukuthi laba ababengabonanga imbiko le nxa ukuthi abibhoda kuWhatsApp wonke umuntu asiyo wonke umuntu ole WhatsApp ababengawubonanga kuyakumele ukuthi bancediswe ngamanzi. Okwakhathesi kakukuyenzakala konke khonoko. Okokugcina ke njengenhlanganiso yobulawa Progressive Residents Association sithi khona ikhansili kayi-investe kusola ukwenzela ukuthi nxa kusenzakala ukulahleka kwamandla kagetsi njengakhonoko okwenzakeleyo babe lakho ukuthi basebenzise isola. Ngoba amandla elanga mbawa enisabezelanga kasiyonto edulayo bangafaka isola once amandla akhona azasebenza kwesikhathi eside. So siyakhuthaza ikhansili ukuthi ikhiphe imbiko ngesikhathi kusesele sikhathi eside nxa bethe bananzela uhlupho oyabe solukhona. Okwesibili, ngaba investe kusola kube lamasola pumps ukwenzela ukuthi lanxa amandla kagetsi engekho kungaphambanisi ukuthi izakhamizi zithole amanzi.